eNdebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 8 inkwenkwezi 2020 ngumfakisobe Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebesinje emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabathoba munemunye 9, kuthi emhlabeni jikelele asebefunyanelwe le-COVID-19 besedlula izigidi ezintathu 3,932,623.
Kutshengisa ukuthi abomunisipala bethu le-central government kabalaleli lokho okusuka emthethweni kumbe leyo esingayithi ngesingisi rule of law.
Omanisipala bemadolobheni eZimbabwe baqhubeka bebhidiza indawo ezisebenzela abaphila ngokuthengisa lanxa ihayikhoti yethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhiziswa.
But manje ngalolo unyaka esikiyo nje ngasengqayisa ke elami iqembu kuthiwa yiSamu Express. So besela oyabe funa ukusupporta ngakhona ekuthana lathi obabe funa ukuyenza into zemtshado obenza nabale mcimbi nje siyakwenza konke lokho.
Kuwasa Friday lamhlanje sahamba leqembu elicula umdumo werumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi yiSamu Express. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani lasebesinje emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabathoba munemunye 9. Abasebehlolwe ukuba baligciwane lobahashi lokhu laqhamukayo sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasithupha 17,735. Kodwa lokhu ebengamashumi amathathu lane 34 abafunyelwe belegciwane kwasinja abahlanu labulala abane. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi phose ezine 3,932,623, kuthi asebefile emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezidlula amakhulu amabili lengxenye 271,017, kodwa asebezinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lamakhulu amathathu 1,349,121. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezidlula amashumi amahlanu 54,027 asebefunyenwe beligciwane leli, njalo selibulele inkulungwane ezidlula ezimbili 2,074, kwasinda inkulungwane phose amashumi amabili 18,636. Uhulumende usenikeze umanisipala bemadolobheni elizweni amandla okuqhubeka bebhidliza indawo lapho okusebenzela khona abaphila ngokuthengisa lanxa umthethandaba waphezulu owe-High Court wethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhidlizwa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba ezinye inhlanganiso ezimela uZulu ohlala edolobheni zikhweze isicelo emthethwandaba waphezulu we-High Court esokumisa ukudilizela indawo zabo zokusebenzela ngalezi zikhathi abantu bebhekane lobunzima ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Umgcinisihlalo wenhlanganiso eyahambisa amakansili emthethwandaba eHarare Metropolitan Residents Forum, HAMREF, umnumzana Mavela Sikhumalo uthi kuyadaniswa ukuthi uhulumende lamakansili bephula umthetho.
Lokhu okwenzakalayo lapha edolobheni leHarare siyabona thina njengeHarare Metropolitan Residents Forum ukuthi kutshengisa ukuthi abomunisipala bethu le-central government kabalaleli lokho okusuka emthethweni kumbe leyo esingayithi ngesingisi i-rule of law. Kutshengisa ukuthi lapha sisakhatshana manxa sikhangela izinto zokulandela umthetho i-rule of law lokulandela konke okuyabe kukhona manxa sikhangela isisekelo sombuso welizwe.
Lokho kusekelwe ngomela inhlanganiso yabathengisa impahla eyebulawa Vendors Association umnumzana Michael Ndiweni.
Abahlonishwa abantu abasebenzayo iloba ngaze kungenele imithethandaba emikhulu ukuthi abantu abahlonitshwe bengahlukunyezwa akulokulandelayo kutshengisa ke kunokho ukuthi akula muntu ohloniphayo emsebenzini wabantu abazisebenzayo nanku idolobho leHarare loke libhidliza izakhiwo zabazisebenzayo kulusizi kakhulu ukuthi kabalalelanga isinqumo somthethandaba esikhulu ukuthi ayivumiswe lokho.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Charles Noni uthi kusobala ukuba uhulumende kala ndaba labantu.
Sonke siyakwazi nje ukuthi hayi i-council ayiyeke yakwenza lokhu yodwa nje ingela muntu oyithumileyo njalo ingela muntu oyiphayo amandla okuthi iyeyise leso sijeziso se-High Court okutshengisayo esibili ukuthi hayi umlayezelo lo uvele ngaphezulu kohulumende lapho esingathi yingamahaya offices e-government okutshengisayo ukuthi hayi uhulumende nguye nje ongemuva kwale ndaba yokubhihlizwa kwama-tuckshop siphakathi kwe-lockdown leyi okutshengisa vele ukuthi uhulumende kalani lo zulu njalo lokuzwela uzulu ukuthi uzulu uzaphila njani.
Kodwa isikhulumeli sedobho leHarare umnumzana Michael Chidene uthi abakwenzayo kusemthethweni njalo bazanikeza uzulu indawo zokuthengisela.
The city encourages residents with illegal structures to move
ikhuthaza abantu ukuba bakhuphe izakhiwo ezingavunyelwayo masinya ukuze bagcine impahla yabo yokwakha bayisebenzise endaweni ezivunyelwayo. Sinomhlabathi esupha abantu ukuze bakhe endaweni ezivunyelwayo. Siyalungisa indawo zokuba labo abafuna ukuthengisa bathole indawo ezifaneleyo.
Umthethwandaba we-High Court unqume ukuba amakhansili ame ukudiliza indawo zokuthengisela ezisesidungizane eBwets. Kodwa isinqumo sikahulumende esiphume kuphephandaba le-Herald esilotshwe ngumnumzana Zinechimwe Churu unobhala kugatsha lwentuthuko yezabelo futhi amakhansili angaqhubeka ediliza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiwumlondolozi Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm tholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Umthethwandaba we-High Court namhlanje wethule isinqumo esivimba uhulumende ukupha i-MDC ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Kuphi izigidi eziyizikhombisa lengxenye zamadola 7.5 million Zimbabwe dollars emele iye ku-MDC Alliance ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. I-MDC Alliance yiyo ekhweze ludaba lolu emthethwandaba ngoba uma Kuphi esithi imali le ize kubandla lakhe kulandela isinqumo se-Supreme Court sokuthi nguye owayemele akhokhele ibandla ngemva kokutshona kukamnumzana Morgan Tsvangirai hatshi uChamisa. Kodwa umahluli we-High Court umnumzana Nangati Kanumanongwa unqume evumelana le-MDC Alliance namhlanje. UManongwa uphe umphathintambo wezemali lowezemithetho amalanga alishumi ukuba baphikise isinqumo sakhe nxa befuna. Imali le iphiwa amabandla lamalunga ephalamende amaningi uhulumende phansi komthetho we-Political Parties Finances Act. Njalo esikhathini sonke lesi ibivele isiya ku-MDC Alliance. Kodwa uMakhuphe useyifuna laye esithi amalunga ayidalela ephalamende aku-MDC Alliance ngawakhe. Kule viki uxotshise amanye awo kuleli dali. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo uxhume ingcweti kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncobe.
Isinqumo lesisihle ngokuba sipha ithuba lokuthi kuke kucace kahle ukuthi kambe isinqumo seSupreme Court sithinta okungakanani MDC Alliance ukuthi siyayibopha yini kusuka kusiya phambili. Ikakhulu kulona lolu daba lwemali kulapho kuzavela khona kabanzi ngokuba phela iMDC Alliance ayisibo kuphela laba vela kuMDCT eyayikade ikhokhelelwa ngubaba uSwangirai. Kukhona abavela kuMDC, abavela kuPDP, abavela kwezinye inhlanganiso. So imali nxa iphuma, iphumisiya kubo bonke laba bantu. Angizange ngezwa umama uKhuphe esithi bonke labo bangena ngaphansi kwakhe. Ngakho ke kuyahlupha ke lapha emalini nxa ususuka yonke uyisa kuye, kanti kulabanye vela ababekade bengelayi. Lapho ke kulenkinga bekufanele kumiswe uqale ucace kahle ukuthi kusebenza kanjani ukuze kuye phambili izinto zime ngendlela efaneleyo. Lithube lihle ke ukuthi kuvele kahle konke ukuthi kambe isinqumo seSupreme Court sibopha okungakanani nani iMDC Alliance. Nxa sibopha iMDC Alliance, sibopha luphuhla ngothi lweMDC Alliance. Yonke yini kumba abanye kuMDC Alliance. Kodwa njengoba imali iqondiswe kibo bonke, kunzima ukuthi besisiwa kumama uThokozani Khuphe kwabanye iyafika njani.
Umphathi ntambo wezemali kanye lowezemithetho abaphathwa yilolu daba ubona bephikisa yini isinqumo lesi?
Ngicabanga ukuthi bazaphikisa, bazathi bona iSupreme Court yathi umama uThokozani Khuphe senguye ophethe iMDC kababuyele kuma structures ka 2014. Kodwa phela into omele uyikhumbule ukuthi le mali kayiphiwa iMDC ama structures eMDC. Iphiwa iMDC kumbe noma yiliphi ibandla lezano PF uma ngabe bemelwe ePhalamende linani elithile ngokomthetho weZimbabwe. Ngakho kakuhlangana imali evele ePhalamende lama structures ka 2014 kuzamele kucace ukuthi imali yakanjani bona bengavotelwanga ngaphansi kwalelo gama. Yikho ke lokho ezabe kulungisa ke iHigh Court ukuthi kuyahlangana yini kumbe kakuhlangana. Kodwa nxa ukhathana kunzima ukubona ukuthi ukuhlangana kwakhona kusebenza ngayiphi indlela. Ikakhulu nxa kuhlanganisa yonke iMDC kungakhetha uhlangothi ukuthi iMDC Alliance yakhona yiphi nxa kuyukuthi ngamaqembu ahlukahlukeneyo. Okwakhathesi hayi kakuvumi, kodwa sizabona nxa ngabe sebephikisa bona laba bakahulumente.
Umnumzana Evidlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafishane siziphiwa uSithandekile Mhlanga.
Amabandla aphikisayo kwele Ethiopia athi asola uhulumende ngokwephula isisekelo sombuso walelo lizwe ngokuba esedlulisela ukhetho phambili. Ingcwethi zithi inani labantwana abazasetshenziswa ukuvuna emasimini eGhana le-Ivory Coast ngokungekho emthethweni i-child labor ngenxa yobuyanga obuzadalwa ikumemetheka kwegcikwane le-coronavirus lizakhuphuka.
Ababalisi labafundi bezigabeni zemandebeleni baveza ukukhathazeka okukhulu ngokuphazanyiswa kwezifundo ngumkhuhlane we-COVID-19. Bekhangile njalo ekuvulweni kwezikolo kanye lemali emele bayiphiwe izikolo zivulwa ngemva kokuphela kwe-COVID-19 lockdown. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Izikolo sezilamaviki phose ayisikhombisa zivaliwe kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 njalo akukaziwa ukuba ziyovulwa nini. Ababalisi labafundi bathi bakhathazekile ngakho ke balemibono ehlukeneyo ngengxaki esidalwe yilo umkhuhlane kwezemfundo eZimbabwe. Umbalisi wezansi emandebeleni unkosikazi Nomusa Nyoni uthi labo bakhangelele ukutholiswa imali izikolo zivulwa.
Ayibo kambe sesizwile sibili ukuthi amanesi engezelele imali sesikhangeleke ukuthi uNkulunkulu ephathisa sivule isikolo amatisha lathi siza kwengezelela imali ngoba umbalisi nguye umuntu ohlangana ke lalolu hlupho lokuthi angangena umkhuhlane weCOVID-19 52 children phambi kwakhe 35 phambi kwakhe uzuthi unesungcono ngoba uzathola abana laba sebefike ngale begula utisha vele ukurisk okunye okumandisa so sikhangela uhulumende ahlaqalisa amalungiselelo considering iplight yama-teachers.
Unkosikazi Nyoni uqhubeke ethi ababalisi labantwana balakho ukuthelelana lomkhuhlane izikolo zingavulwa.
Ngikhangela sibili ukuthi kule ngozi yokuthi nxa kuvele kungakontinua kunje kukhonsidwa amanesi wodwa uphiwe imali amanesi ama-teachers engaphiwa ngakho kuzahlupha. Sesinanzelela ukuthi COVID-19 le vele isort of airborne iyaspredeka nje lula. Abantwana bayathelelana lo mbalisi uyathelelwa akukuvele kulobuzima sibili. Umbalisi ukuri uzagula.
Isakhamuzi seKezi umnumzana Whiteman Moyo yena uthi bakhathazekile ngeholo lababalisi ngoba belakho ukukhalala umsebenzi uma uhulumende engabalungiselanga.
Kuthiwa khona kule bush allowance kuzoba le risk allowance encane sizwa ngapha ku Ministry of Education kubabalisi lababalisikazi labo headmaster so ukuthi kuthi bathi bona abafuni ukuthi bafike kulelo banga lokuthi sebengayenza lokho kwakuthiwa yi-sit sit at home lokho kwakuthiwa yi-strike sebeyekele umsebenzi hatshi into ekhona ukuthi uhulumende kahle aphangise ananzelele ukuthi kunohlupho lapho olukhona olungafika ezikolweni abantwana nxa befundiswa abakawubambi umkhuhlane kulapho kule ngozi enkulu ngoba uyabe ungakwazi ukuthi fundisa umntwana olomkhuhlane bongela umkhuhlane so akunanzelela ukuthi nxa kuphiwa amanesi akuhle kuphiwe kuphiwe lababalisi.
Isifundi enkayi umbali yemvelo Ngwenya ucele ukuba izikolo ziphuze ukuvulwa.
Lapha mina ngikhuluma ukuthi sibe sicela ukuthi izikolo zingavulwa masinyane ngoba abantwana ngale zikolo babehlayene njalo kulale COVID-19 singahlangana ngoba abantwana besikolo bangagcina be-test positive kule coronavirus. Ngibe ngicela ukuthi izikolo ziphuze ukuvula ngoba kule flow le yomqando esizabuya njalo kathesi abantu baku-lockdown babeswela izinto zokudla nxa sesivula izikolo abantwana bazabe sebeswela okokudla.
Umbali yemvelo Ngwenya uthi ukhathazekile ngokuswelakala komuthi wokwelapha kumbe ukuvikela iCOVID-19.
Ama-scientist wona la ayiwa umhlaba ayisula into ebulawa yisepa yena le esigeza ngayo indawo zonke lapha emathawni nasemakhaya ufica kufakwa ama-sanitizers ngezigubhu ezile mithi efana namasepa ogezi izandla ogezi imiganu kodwa kuthiwa yona le imithi yabulala i-corona wona ama-scientist wona lawa ehluleka nje ukuthi yenza umuthi ofana lesepa yena leyo kodwa ongalimazi emzimbeni omuntu ongadleka umbunatheke kumbe uthelele emakhaleni ukuze siqedele i-corona phakathi kwemzimba yethu.
Umongameli Emerson Mnangagwa kakatsho ukuba izikolo ziyavulwa nini kodwa ngolwesihlanu weviki edluleyo uyekethisile iziqondiso zokuba abantu bahlale emakhaya ngakho ke ilizwe likusigaba sesibili sokulwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Asenelisanga ukuthola umbono kahulumende ngesicelo sababalisi semali lapho izikolo zivulwa njengalokho okwenzelwe abongi njengo ngoba abengatsha zonke zemfundo bebengadobhi ucingo loba ukuphendula imibuzo ethunyelwe kuWhatsApp. Lisiyashona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle ezweni lubike ukuba lokhe kunabantu abangamashumi amathathu lane abanegcikwane le-COVID-19 ezweni. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukumisa ukumemetheka kwalo umkhuhlane njalo uZulu sokumele ahambe egqoke okokuzivikela yela okuvala umlomo lamakhala imask. Ozabonakala engela mask emphakathini ulakho ukujeziswa ngokuhlawuliswa amakhulu amahlanu amadola. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kweze midlalo, waye midlalo wekambu lesizwe la Warriors uNoel Kaseke, uthi uziphatha kuqakathekile kakhulu kubadlali bomdlalo wenguqu abasakhulayo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji, usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kasake ngumsebenzi womqeqeshi weqembu le-DBI Houston Sports Cultural Club nase-United Arab Emirates uthi uzimisela nokuziphatha kuhle kunakho ukudala umehluko phakathi kokuphumelela nokungaphumeleli emdlalweni wenguqu.
Ngiyalikhuthaza abafana abakathesi abasakhulayo labanasisifiso sokuthi bedlale ibhola, kumele ube ne-discipline lokuzinikela, ngoba uma ungelakho lokho kubili, hhayi awusoze wakwanisa ukuphumelela, awusoze sibe wakwanisa ukuphumelela. Discipline lokuzinikela yikho kuqakatheke kakhulu.
Ukaseke ukhulele kuqembu le-Highlanders idlala kumaqembu abasakhulayo lapho aqeqeshwa khona ngu-Ali Baba Dube. Ngemva kwalokho uqale udlala kuqembu elikhulu le-Highlanders lapho asebenze khona nabaqeqeshi ababalisa uRaymond Gumbu, nasebandlula emhlabeni yebatho uBenjamin Munyu, uWinnard Khumalo kanye no-Eddie May. Ukaseke uthi bonke abaqeqeshi labana kanye nabazali bakhe babeqakathekisa ukuziphatha kanye nokuzimisela, njalo imifundiso yabo yenziwaze wadlala nasemazweni. Uke wadlala emazweni abalisa Albania, India, Cyprus kanye nase-United Arab Emirates. Ukaseke uthi uba ngumuntu olalelayo olembewu oluqakathekile kathesi ngesikhathi umhlaba uhlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngiyalicela sibili Mahlabezulu, asihlalenini endlini, asincedaneni. Umkhuhlane lowo sewukhulile, bantu bakumthakazi, ihlale ezindlini. Kube isikhathi nje ukuthi nihlale nemuli, lo mhlaba ubusenza singasahlali endlini. Lokhu esibhizi sisebenza sakwasatholakala isikhathi sokuthi kuhlale phansi njengemuli kuxoxwe iyathanithi le madoda lesiphiweyo uNkulunkulu yokuthi sikhangele impilo zethu.
Ukaseke wadlalela neqembu lesizwe lama-Warriors njalo le minyaka emithathu ethethe mhlala phansi. Phambilini kwaba umsekeli kamqeqeshi weqembu alisebenzela kathesi uyaba umsekeli kamqeqeshi weqembu le-Alhamria. Ngimelesitulesekeni kukunawayo uJoseph Njanji.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to four.
Was a Friday, lamhlanje sihamba leqembu elicula umdumo werumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi yi-Sam Express. Leli qembu lisanda kwethula idlakade lalo lakuqala elilesihloko esithi Umalayitha. Umthungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lelu daba.
Iqembu leli likhokelwa insizwa edabuka ePlumtree uMandla Msimanga, njalo lihlabela likwele South Africa. Nangu uMsimanga echasisa ngembali yakhe.
Kitoku mculo ngiqale kudala mpela ngumuntu vele odlala eKatari kakhulu odlala isiginci. So ngiqale ndlalela abanye abantu ngaqhubeka ndlalela abanye abantu. Kwathi manje ngalolo unyaka esikiyo nje ngasengiqalisa ke elami iqembu kuthiwa yiSam Express. So besicela oyabe funa ukusupporta ngakhonekthana lathi obabe funa ukuyenza into zemthato obenza nabale mcimbi nje siyakwenza konke lokho.
Indlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi umsebenzi, ukukhula kanye dlale ethi ukujola. Ongakutsho kubalandeli Msimanga,
abangathengi amafonkongu loko kuthengiswa emgwaqweni ngoba kuyasiwisa kakhulu nxa singabaculi. Siyayenza into ezinhle ekugcineni kwakhona kugcina sokudleka thina ezikhwameni zethu ngoba isidile lima siyirekhoda sirekhoda ngemali ephezulu kakhulu.
ngathanduka uthe ngayidlalade lenu balithola njani
oyabefuna mhlawumbe yabele umcimbi olani efuna ukusiconnecta ngu 0612659640 mawufuna uya WhatsApp mawufuna ufone uyalithola ke CD
lekhumbule ke balaleli ukuthi leyo nombolo ngeyakwele South Africa uphuma ke enkundleni uMandla Msimanga leqembu lakhe lesamo express ngale eka Malaysia ethi maphokothela
savona ukuba siqhubekele phambili kodwa singakaligqiki uhlelo lwalamhlanje kodwa esikhanyele esingaso inani lasebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus ezimbabwe seliqonge lafika kwabathoba munemunye 9 omansipala bemadolobheni ezimbabwe baqhubeka bebhidliza indawo ezisebenzela abaphila ngokuthengisa lanxa i-high court yethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhidlizwa kuwoza Friday lamhlanje besihamba leqembu elicula umdumo werumba elisicathulayo elizibiza ngokuthi yi-Sam Express. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah sithi libe lempelasonto elithukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.